siyabonga tsaheli dala Chris Gande samukele mthwakazo muhle si ngene ku hlelo lo lamhlanje kona pa ku studio 7 ku ngolwe sine mhla ka 7 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Endabeni zethu lamhlanje
Ubaba umgabe simnika up to August 31 ukuthi atshele ilizwe ukuthi yena uzaphumula nini njengoba simuntu ubaba sekhulile seluphele uyaphumula nini uyanika nini abanye ithuba lokuthi labo bakhokhele ilizwe maybe bangenza ukungconola ukusibona yena ikwenza
Enye yenhlanganiso eziqoqe ukukhalala imisebenzi kwabantu lokuvalwa kwamabhizimusi izolo itajamuka sesijikile ithi ifuna umongameli Mugabe abe sesukile embusweni ekupheleni kwenyanga ezayo.
Thina njengenhlanganiso zezisebenzi ezisebenzela uhulumende okugoqela eyami Progressive Citizens Union of Zimbabwe. Namhlanje sikubone kufanele ukuthi-ke sesingafika amalunga ethu abuyele emsebenzini kungasiko ukuthi-ke siyasutisika ngokwenzakeleyo.
Izisebenzi zikahulumende eziqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuzibhadala iholo lenyanga edluleyo. Zithi zizabuyela emsebenzini kusasa. Ukusilela kwedola lemelika kwenza inengi emangweni weplum tree eliqhubeke lisebenzisa irand lakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Amabhizimusi amanengi ebevuliwe namuhla abantu besebenza njengensukwini kulandela ukukhalala umsebenzi lokuvalwa kwamabhizimusi izolo abantu besola ukwehluleka kwebandla leZANU-PF ukulungisisa umnotho. Endaweni zike zabalodlakela ezifana leMufakose eHarare bekuthuli. Enye inhlanganiso eziqoqe ukukhalala imisebenzi lokuvalwa kwamabhizimusi izolo itajamuka sesijikile ithi ifuna umongameli Robert Mugabe abe sesukile esihlalweni ekupheleni kwenyanga ezayo omhlaka 31 ngoNcwabakazi kubika uMavis Gama.
Le nkuthazo iza ngemva komkhankaso wokutshengisela kwaZulu weZimbabwe ilizwe lonke ngolwesithathu inkokheli yenhlanganiso eziphatheke kiwo okubalisa eyetajamuka sesijikile isithi makungabuyelwa emuva kuze kufezeke lokho okufunwa nguZulu. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center lamhla inkokheli yetajamuka sesijikile ibo nguZulu ngokuphatheka kulo mkhankaso isikhulumeli salenhlanganiso emanyanisa ontanga bamabandla ezombusazwe alichumilane. Umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usehlulekile umgabe lebandla lakhe leZANU-PF sekumele achiyele abanye.
Kuliqiniso lokuba umgabe simnika up to August 31 ukuthi atshele ilizwe ukuthi yena uzaphumula nini njengoba simuntu ubaba sekhulile seluphele uyaphumula nini uyanika nini abanye ithuba lokuthi labo bakhokhele ilizwe maybe bangenza ukungconola ukusibona yena ikwenza.
Ulandule lo mbiko osubhoda ebulenjini osukhankasela ukuthi aze uZulu ukuba afole elubhekise e-State House mhlaka 9 yona le inyanga ukubamba ngamandla umgabe ukuba asuke ebukhosini.
Asilani lokwenza lalokhu, thina nxa silento zokwenza sizalitshela sisebenzisa ama-channels esichasele wona awetajamuka. Mina yimi umkhulumeli wetajamuka eZimbabwe, yimi engizabe ngikhuluma ukuthi sesisiya ngaphi sichasisela uZulu weZimbabwe oluhamba njani.
Wakhuthaza amapholisa ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukuluza abantu.
Amapholisa alokhu esiya phambili ngokubopha abantu abatshengiselayo okungekho emthethweni. Sithi amapholisa akhulule abantu bonke laba ababophileyo ngoba bababophe okungekho emthethweni. Bame njalo ukwethusela abantu, abantu abasethuki, abantu sebezimisele ukulungisisa ilizwe labo.
Umnumzana Aliste Pfunye, umkhokheli wenhlanganiso emela izifundi eZimbabwe National Students Union, ZINASU, abayingxenye yalo mkhankaso, uthi bajabule ngalokho okwenziwe nguZulu ngolwesithathu.
njengesifundi thina siyathaba ngento eyenzakala izolo. For the first time abantu beZimbabwe behlangana, not ukuthi basuka kwapha ama-political party, not ukuthi basuka kwapha ama-organization, but behlangana ukuthi belwise bedemande amalungelo abo.
Lesi senzo sikaZulu uFunye ethi sibonisa ukuba esezinikele ukuzimela esediniwe ngendlela umbuso kaMongameli Mugabe lezana uPF esenza ngayo.
Abantu beZimbabwe sebekwazi ukuthi government yibo abayibhadalayo ngama-taxes. I-government kumele ibabhadale back ngokubasebenzela.
Abomanyano wetha Jamuka sesijikile bathi uhambe ngendlela lomkhankaso bebonga abakubhizimusi, izifundi, abaphila ngokuthengisa, abahambisa izimota ezithwala uZulu, abamabandla ezombusazwe, abezokholo kanye laye uZulu wonke jikelele elizweni ngosekelo kanye lokuphatheka kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izisebenzi eziqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili ngemva kokwehluleka kukahulumende ukubhadala iholo lazo lenyanga edluleyo zithi zizabuyela emsebenzini kusasa. Izisebenzi lezi zigoqela ababalisi bona abathole iholo labo namuhla. Abongi labodokotela bona bakhangelelwe ukuhola kusasa njalo bathi bazabuyela emsebenzini nxa sebeyibonile imali yabo. Embikweni ewetule namuhla inhlanganiso emela ababalisi iPTUZ ixwayise amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini kusasa. Ixwayise njalo uhulumende ukuthi ebhadale ngokuphangisa ezinye izisebenzi zakhe ezilokhe zingakaholi. Inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe phezu kodaba lweholo lokunye okutshiyeneyo zizaqala njalo ngeviki ezayo. Sixhume isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso zezisebenzi ezisebenzela uhulumende okugoqela eyami Professor Teachers Union of Zimbabwe, namhlanje sikubone kufanele ukuthi-ke sesingafika amalunga ethu abuyele emsebenzini, kungasiko ukuthi-ke siyasuthisika ngokwenzakeleyo, kodwa-ke kungenxa yokuthi mhlawumbe sesitholile iholo lenyanga edlulileyo. Kodwa-ke izinto kazimanga kuhle ngoba siyananzelela ukuthi-ke kuningi okungalungiswanga njalo nje leholo lethu esikhangelela ukuthi-ke lizabuya kusiya phambili sikhangelela ukuthi-ke kasoze libuye ngendlela. Kungakho-ke okwenze sathi-ke abalandeli bethu babuyele ukuthi-ke sikhangelela ukuthi siyezama ukuthi sixoxisane lohulumende sibone ukuthi-ke angabe-ke ezwisisa yini lokho esikufunayo. Kodwa-ke sikhangelela ukuthi nxa-ke kungazwisisana sizabuyela njalo aloke siye kudengiseleni ngoba sibona ngathiwa yilo umqathi wethu ulima aluzwa ngcono.
Kuyini okunye elikhala ngakho?
Kuningi esikhala ngakho-ke, siyananzelele ukuthi-ke ekuqaleni-ke ukukhulumisana lokho-ke sathenjiswa ukuthi kukhona okunye siza kuphiwa okuthiwa ngama-non-monetary benefits okugoqela-ke uhlelo lwezindlu, izimota, into ezinjengazo nezo. Konke lokho-ke yizithembiso ezingakagcwaliseki kumqashi. Njalo nje-ke siyananzelela ukuthi-ke besike sathenjiswa njalo ukuthi-ke njengezisebenzi zikahulumende sizaphiwa lathi umhlabathi ukwenzela ukuthi sikwazi lathi ukuthi sizidilise ngomhlabathi. Kodwa konke lokho yizinto ezingakenzakali. Njalo nje-ke siyananzelela-ke ukuthi-ke enye into imbangela esikhonona ngayo kumbe isizathu esithi senza sikhonone futhi ukuthi-ke iholo lethu kasisalitholi ngendlela eqondileyo. Kuloku silela kwemali emabhanga. Konke lokhu ngezinye zezikhalazo esikhandele ukuthi-ke umqathi wethu uhulumende aziqondile.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iPTUZ. Kunjalo nje edolobheni lakoBulawayo khona namuhla abantu abaningi labo babuyelile emsebenzini njalo amavinkili lamabhizimusi ebevuliwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi okwenzakale izolo kuyancomeka ngoba abantu batshengisile ukuba sebekhathele ngombuso okhona.
izolo abantu batshengiselele ukungasuthiseki kwabo okuyinto enhle kakhulu esesikhangelele ukuthi uhulumende okuphumileyo ayisikho okutshoyo ngoba uhulumende wabantu lalela abantu lokho kokuthi bazancindezela imibono yabantu mbona ngazathi ayisikho okukhangelelweyo kuhulumende
olwela amalungelo kazulu umnumzana Themba Chivea yena uthi ukutshengisela kwayizolo kukhombise ukumanyana kwabantu bezimbabwe bemanyaniswa zindubo ababhekane lazo ngakho uhulumende kenze okufunwa nguZulu
kutshengisele ukuthi abantu they've had enough kutshengisele ukuthi abantu sebekhathele ngomumo lo khona elizweni abantu sibili balandelile sibili umkhosi wokuthi bengayo emsebenzini ngobuningi babo okuyisitshengiselo sibili sokuthi sesifike kwesinye isigaba njengelizwe sokuthi abantu abasahlalisekanga ngalokho okwenziwa ngumbuso lo khona
abafundi lababalisi bona namhlanje abanye bayile esikolo kodwa abanye njalo abayanga besesabela udlakela kulabo abahambileyo bathi abafundanga laloba ababalisi bebekhona esikolo bengafundisi umfundi weIhlathi High School ubike ukuba bathone behleli esikolo omunye njalo umfundi weFairview College uchaze ukuba bafike esikolo batshelwa ukuba bengabe besiza esikolo kodwa bayaqala ukufunda okuqondileyo ngomvulo njalo bavunyelwe ukubuyela emakhaya ngoba bekungela babalisi
esikolo ekhona Lathi singena bekulamatisha amathathu. Kuhlale kwesikhatshana wazokuthuthu uwek manje. Ngase sitshe ukuthi hayi singahamba. Siyaqalisa ukufunda kusini ngemanje. Sase singavuka.
Amavinkili ebevulile lamhlanje kuthi labezimota ezisemthethweni ezithwala abantu lazo lamhlanje bezithwala kuhle izihambi. Ngenxa yokutshengisela kwezolo abantu abedlula amathumi ayisikhombisa lanhlanu babotshiwe noma nje kungakacaci ukuba amacala abo ngawani njalo amagqwetha alwela ilungelo loluntu lokhe esacwayisisa ukuthi bakuphi njalo bethesa macala bani ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington Bisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ukusilela kwedola lemelika elizweni kubikwa kungaphazamisi kangako izakhamizi zePlumtree ngoba bezivele zisebenzisa iRand lakwele South Africa. Kubika uMartin Gwenya.
Ngusukela emavinkeleni phansi emaphandleni eDomodema kusiyangena phakathi edolobheni leplumtree imali ehamba phambili lirandi lakule South Africa lokhu kudalwa ukuthi lezihlobo eziningi esimizwe South Africa ezithumela amarandi ngesikhathi indawo eziningi zisebenzisa amadola awemelika kusilela kwemali ikakhulu emadola emelika yikho osekudale uhlupho lwemali ekhaya lapho ingasatholakali kanye lemabhanga uhulumende uzowaphuma lo mcabango wokupheka ama-bond notes ulisana lokusilela kwemali kumunye wolesitolo eingwe umnumzana Buyani Dube uthi bona basebenzisa ikakhulu irandi ngoba imali ephathiswa ikasuka eSouth Africa ibuya ingamarandi njalo bengatholi amadola eMelika.
Ukusetshenziswa kwerandi kuyasinceda kakhulu thina nje ama-shop owner ayekuleli ePlumtree ngenxa ukuthi impahla zethu zonke sizoda khona le kwele Goli so indaba ye-exchange rate thina isaffect la kancane.
Kukanti omunye othenga impahla eSouth Africa ethengisa ePlumtree umnumzana Castro Ndlovu uthi bathola ukuthi ukusebenzisa irandi kuyabanceda ngoba indaba yokuntshintsha besiza kumadola ayikho.
Asiwatholi ngoba laba bantu sibathengiselayo bavele bona baphathiselwa imali esuka eSouth Africa ngakho thina lapha sithengisa ngamarandi lapha eyingwe.
Unkosikazi Maria Mathangwane uthi bathola kakhulu amarandi evela kwabasebenza eSouth Africa njalo kuyabanceda ngesikhathi ilizwe libhekana lokuswelakala kwemali.
Kuyazinceda ngoba thina asikezwa ukusilela kwemali. Idola kalibonakali kodwa thina akusihluphi ngoba sisebenzisa irandi.
Umphathintambo Chinamasa ekhipha umbiko ngomumo womnotho ngolwesine uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenzisa lonke uhlobo lwemali olugoqela idola leMelika, iyuan yeChina, iRand kanye lepula yeBotswana, esala imbono elithi ilizwe lingene kumanyana wamazwe asebenzisa iRand kulwisane ukulusilela kwemali. Ngumathini Ngwenya endaba seStudio 7 kusabulungela Botswana.
Live talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukutshengisela kwabantu beZimbabwe ngokungaya emsebenzini okwenzakale izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulondoda onsundu ohlala eMinnesota khonapha eMelika odutshulwe lipolisa esemoteni yakhe izolo ntambama wahle wafela khonapho. Izihlobo labangane batshele abezindaba ukuthi igama lakhe nguPhilando Castile obeleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa. Wabesebenzela ugatsha lwezemfundo. Abomthetho kodwa kabakatsho ukuthi nguye ngempela uCastillo ngoba lolu daba soludale ukuxokozela ngesihluku samapholisa kwabensundu. Umqondisi wohlangothi lwe-FBI umiswe phambi kwedale le-Congress ephendula imibuzo yamalunga eyokuthi kungani engabophanga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, unkosikazi Hillary Clinton, ngodaba lwakhe lwencwadi zama-email. Ukungayi emsebenzini kwezisebenzi lokuzihlalela ezindlini kukaZulu okwenzakale izolo kubikwa kuphumelele kuleminye imizamo eke yenziwa kuminyaka edluleyo. Abanye ngabathi okungabe kwenze kwaphumelela yikusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini lenkundla zebulenjini be-intanethi okusetshenziswa kakhulu kulezinsuku lanxa kuqathaniswa leminyakeni edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lelunga lomanyano wetajamuka umnumzana Gift Siziba onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngingathanda ukuthi ngibonge-ke abantu beZimbabwe abatsha labadala ngokuphatha kwabo bethele kumusa lwayizolo lube lempumela enkulu kakhulu i-PNDSAPCN. Isike kuhle sibili-ke uhulumende ngendaba zamadimandi ebesesiwayenza thina singetajamu.
Mnumzana Mkhwananzi, kathi-ke singathini nxa sikhangela ukuthi sekuke kwazanywa ngesikhathi esedluleyo kodwa kungaphumeleli njengalokho kwenzakalizolo, ungathini wena?
Okokuqala ithi ngibabonge la majaha esajamuka, benza umsebenzi omhle kakhulu and siyabagqugquzela ukuthi mabaqhubeke bebonisa izibindi ezinje. Yizo izibindi ezinje ezaletha inkululeko yona lesichaphazwa ngibandla lezana. Mangithi mina-ke ekuzameni ukuphendula lo mbuzo wakho ukuthi miningi imizamo esike yenziwa ukuthi into enjengale ibe khona kodwa ingaphumeleli. Mangihlale phezu kwayo indaba ngokuthi esikhathini esiningi ukuthi kusuke kube mhlawumbe ibandla elithile elisuke lizama ukuthi ligqugquzela abantu ukuthi bangene ezitaladeni noma bakhala limsebenzi, but ngenxa yokuthi abantu basemabandleni ahlukahlukeneyo basuke babona ngazathi ngokulalela lowo bayabe sebephakamise ubukhulu balelo bandla. Kodwa-ke uma ubheka amajaha esajamuka la uzothola ukuthi ngabantu abangancikananga la mabandla ezomba ngazwe akhona, basuke bafisa ukuthi babe yisihlahla esizopha umthunzi wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ugqoke ibhatshi laliphi ibandla. Yikho okusuke kwenza ukuthi balalelwe uma besicela uzulu eZimbabwe ukuthi aphakame noma ahlale ekhaya engayemsebenzini.
Impenduke kuwe mnumzana Siziba, ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luphumelele izolo, kuyini osekuzenziwa nxa sikhangelela kusasa?
Ye, uzakhangela ukuthi thina njengokuthi uhulumende uvukele sefakaze amalanga okubhadala kwekwama-77 umholo wabo okuhambelana nalokhu bethi idimanda ke ukubana hhayi uhulumende kayenza umsebenzi wakhe njengokuphiwe-ke ukhomishini yelizwe. Uma esehluleka uhulumende kayesesihlalweni. So thina njengabatsha abasesijikile khuluma kuhle ukubana hhayi amadoda kalungisa ilizwe. Uma behluleka abavuleli abanye abasebebhalile kuma-manifesti yabo nezithembiso zabo kubana bona bakwazi ukulungisa. Manje thina njengabatsha size ubuhlungu kakhulu ngokufa kwelizwe ithi apho kuqala ngoba kasisebenzi asikamali abatsha basakwanisa ukuthembisa lezintombi ngoba engenayo phela imali yokubana-ke bathembise asakwanisa ukugcina-ke babesilandelana labo abanawabethu ukuthi beqhubeke ngesikolo ngoba kuyedura. So khona lokhu sekulenzile kube one of ama-initiative inhlelo zethu-ke ngakho ukuze ilizwe lize lilungise sikusela lapho abavulela khona ilizwe sifike namuhla thina sithi hhayi sokwanele singabatsha sesijikile abesesijikile kasibile.
Mnumzana Mkhwananzi, nanku lawe uyavuma ukubana ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabantukazana kungaso mabandla. Manje pho nxa sesikhangela elakusasa kumabandla ikakhulu ekuvoteni lapha, asoze sibone abantu bengasayivotela amanye amabandla ngoba bebona ungani kawabaphathisi njengalokho okwenziwa ngabotajamuka labanye?
Kusuka kuhluke mase kufika ekukhethweni kwabantu mase kwesikhathi sokuvota. Kuyehluka-ke nalokho esuke kukho. Lokho esuke kukho esikubona izolo kuyafana nje nokuthi ekhaya laphayana kushoda inhlanganiso enjengeZCCT ukudala kwayo. Umkhandlu wayo ivacuum ethiwe yiyo esigcwalise yibo laba abafana bomzabalazo wabo. Kodwa mase kufike kukhetheni kwezepolitiki kwezama-elections amabandla ezombusazwe azohlala edingeka njalo abantu bazovota ngendlela abafuqwa luthando lokufisa ukuthi bangabe bemelwe ngubani ephalamende nakwezinye izigaba zelizwe. Kundima yawo yokumela abantu.
Ya mnumzana Siziba, wena ungathini ngelakusasa nxa sikhangela amabandla ezombusazwe?
Ye thina njengoba esitsho uMkhwananzi ngivumelana naye kakhulu emdlaleni yokubana hhayi thina ngesikhathi sokukhetha-ke wamongameli noma-ke abantu abazamela-ke ephalamende abazamela uZulu lo-ke sekungumlando wabo-ke amabandla ukubana behlanganisa abantu babo njengokukhula kwabo basebuncaneni babo njengokuyenza kwabo. Thina esikuqakathekisa yihlala kahle yabantu.
Umnumzana Gift Siziba, lilunga lomanyano wetajamuka, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe. Umnumzana George Mkhwananzi, bebelo Chris Kande we Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze mapandleni namuhla siqhubeka sikhangela umumo wendlala enkabazwe. Sile sakhamuzi semwenezi umnumzana Nkosana Nkiwane, yena osebenza kwele South Africa. Siyakwamukela kuhlelo Nkiwane.
Ngiyabonga kwantungamizwa.
Iliphethe njani indlala emwenezi?
Baba Ntungamile, indlala imwenezi ibhokile, ibhokile ngempela. Hayi lo nyaka, hayi cha, abantu abalimanga baba, izulu lisiphazamisile. So akuzima baba, akekho umuntu esingathi mhlawumbe uvunile baba lo nyaka, ngoba abalime kathathu kabili kathathu kwasha. So vela kula lutho esilidobhule emasimini baba, kunzima.
Azikho yini inhlelo ezifana labo food for work?
okwamanje kusa ngathi kuthulisekile baba kwakuthiwe ngempela kufanele kube ne-food for work but okwamanje ngathi kusathulisekile hayi abantu ayikho ukuthi bayasebenza ukuthi kuyasebenza kuphunywa kuthiwa kunama-food for work akukho ngempela.
Ngisho le nhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Vision labo WFP.
Baba kuba khona ngesikhathi but ngoba ngobuzima bendlala ngempela noma bengaba khona bakunikeza okuyi 50 kg baba uma unomndeni uthi nomndeni impela onabantwana abayi-10 baba u 50 kg akawisi ndawo baba so kuba zima kakhulu baba into ezima noma bekhona but akweneli ukuthi kusithise umndeni.
Sibone uhulumende evimba ukuthengwa kwezinye impahla ezigoqela ukudla khona ngapho eSouth Africa. Kuliphatha njani lokho?
Baba Ntungamili, hey, le ndaba siyinsinda baphenduke baba. Asifuna ukukhuluma amanga baba. Isibulele baba. Ngempela singathi ngempela sisendlaleni engabe sibhekane nayo ngempela kodwa ke uthola ukuthi sisemaphandleni baba Ntungamili. Enye into ehlupha emaphandleni. Yebo zingaba khona izitolo kodwa ke zikhona izitolo ayikho indaba yama price control baba iRand baba alisebenzi baba kumele ube nedola njalo ukuthi ulithole idola lakhona kuzima baba especially abaningi abantwana lana ukuthi basebenza kubo gold abanazo incwadi ukuthi baye emabhenki lana kubo Standard Bank or kubo BDVest ukuthi bayotshintsha imali kuma foreign currency ukuthi bathole amayusa laba afunayo kuzima kakhulu baba Ntungamili ungaba le 1000 baba ayigcwalisi neplastic baba noma ungayizitola emaphandleni kuzima kakhulu lokhu esesibhekane nakho asikwazi ukuthi into esizoyenza ngoba sesiphila ngabomalayisha inyanga noma iphela kwazi ukuthi uthumele ukudla ekhaya manje uma sokufakwe lowo umthetho ofakwe nguhulumende ngempela idumbu ngathi sesizozibona-ke kuyofika uDisemba ngoba siexpect ukuthi izulu lizonetha ngo-Okthoba kuyofika u-Okthoba ngempela angazi ukuthi abantu baya bephila ngani ngoba sesixakekile silapho esikhona kuyafana nokuthi imali engiyihola lana egoli hhayi ngisi ndawo noma ngingayithumela ekhaya ukuthi uyothenga ayiuthenga u-50 kg wempuphu u-50 kg wempuphu thina siyithenga ngabo 700 to 600 baba kurandi baba kodwa into ezima kakhulu angazi ukuthi sizoyithini-ke la
ungamtshela wapha amazwi uhulumende.
Uhulumende siyamcela ngamandla enkosi uma enguhulumende ukuthi nawe ufuna ukunakekela abantu bakhe hhayi ukuthi asifuni ukuthi izwe lethu lithuthuke siyakufuna baba kodwa kungaphezu kwamandla ethu besicela uhulumende ukuthi ayehlise leyo akhuphe mhlawumbe leyo imithetho okwamanje sibone ukuthi unyaka lowo ozayo usiphatheleni isikakhulu emasimini ngoba abantu abanalutho baba Ntungamili njalo ngempela kuzima so sesicela uhulumende kakhulu ukuthi umthetho wakhe lowo akazami ukuthi awubhekisise ngoba ngempela ngeke sithi ngapha ilizwe liyawa thina asinalutho asinamafemu akunamashopa thina emareserve asinawo ama-supermarket ukufana nematawuni kodwa kumele ngigade ngiye mbeni egwanda mhlawumbe kobulawayo imalini ngiyoyitholaphi sibesicela ikakhulu emaphandleni kunobuzima babathungamile uhulumende akazami ukuthi abheke ngempela isimo lesi umthetho ikakhulu lo wawufakile ngoba yeyi nobuzima baba ngothi ukuthi mhlawumbe siphikisana naye cha kunobuzima esinabo nawe uyabazi ubhekene nelizwe lonke baba.
Ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Nkiwani siyabonga.
Nathi siyabonga baba Ntungamili ube nosuku oluhle baba.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi seMwenezi umnumzana Nkosana Nkiwane yena osebenza kwele South Africa. Lo hlelo lwenu ke bantu bemaphandleni nxa kukhona elifuna sixoxe ngakho lisazise sizalishayela ucingo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Enye yenhlanganiso eziqoqe ukukhalala imisebenzi kwabantu lokuvalwa kwamabhizimusi izolo iDajamuka sesijikile ithi ifuna uMongameli Mugabe abe esetshilo ekupheleni kwenyanga ezayo ukuthi uzasuka nini embusweni. Izisebenzi zikahulumente esiqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili zithi zizabuyela emsebenzini kusasa. Kwanelo kwa la mhlanje mtwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamile inkomo lilala.